Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 7 Mfufu 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulungiselelwa umhlangano we-National Conference owebandla le-ZANU-PF eGwanda. Khona kusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla le-ZANU-PF?
Siyasimangaza lathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi nge-conference leyi sebe sesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine.
Bazabhalisa ngobuningi na abantu kuluhlu lwabavoti kulandela ukuza kwemitshina ye-BVR. Namhla uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa ngokubunjwa kwamakomidi awumanyano we-MDC Alliance akobulawayo.
Amakomiti azagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity. Lawo makomiti ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulungiselelwa umhlangano we-National Conference owebandla le-ZANU-PF eGwanda. Khona okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza ukuzalwa kukamongameli Mugabe kuleli dolobho ekuqaleni komnyaka. Kanti kungani iGwanda isithandwa libandla le-ZANU-PF? Sixoxe lelunga lenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho eGwanda Residents Association, uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isiphithiphithi kunzima eGwanda sebeqalisile ukulungiselela. Siyabona sokuqasa ukwakhiwa amalodji amatsha, kanti ngimbonza kule ndawo ezingu-3 ngu-4 okwakhiwa amalodji. Lokunye okungani kuthiwa kuzaba yihotela enkudlanyana kule lodji. Kule ndawo entsha okuthiwa kuyakhiwa ama-flat. Aseqalisile ukwakhiwa ama-flat wona lawo. Kuthiwa ama-flat lawo bekumele abe ngawe-Gwanda State University. Kwakungantiphaza kwakhiwa nxa i-State University sisakhiwa. So sohle kwaqalwa ngawo ukuthi kumele akhiwe masinya kuthi kusiyafika lelo langa sephelile. Inhlabathi yethara sichithwa endaweni eziningi. So kugrediwa imigwaqo yonke silungiswa. Ngathi sizadobhanyana njengeGwanda in terms of we develop the infrastructure ne-conference le ebuyayo ukuthi bezinto esingasoze sizithole. Ifungaka ibuya ngeconference.
IGwanda ikhanya isikhethwa kakhulu iZANU-PF ukuthi ibe indawo eyenza imicimbicimbi etshiyeneyo. Siyabona yikho kathesi nje bekule birthday kamongameli Mugabe khona ngapho. Kungakubangelwa kwini lo?
Kuyasimangaza lathi sikhangele nje siyabona kwenzakala ukuthi nge-conference leyi sebe sesithola umongameli sebuya eGwanda okwesibili phakathi kwenyanga ezintathu kumbe ezine. Phezu kokuthi bake baba lesiphithiphithi besiye ematopo ku-day begcwele khonapha eGwanda. Le mihlangano miningi eyenziwayo sibabona ziki zonke. Sikhuluma ngizolo sesathi chazo obaba u-SK Moyo nabanye sabhodabhoda sazi ukuthi iGwanda ibayizweni ukuthi ibe yifocus yabo kangaka lo nyaka. Kumbe bakhangelela ukuthi belwise iMat South besuka eGwanda njengoba iMat South beke bayibutha yonke kulast election. Ingxenye yindlela yokuzama ukuthi bebuyelele ukuyaqalisa ikhampeni ka-2018 ukuzama ukuthatha eMathebeleni South, ngoba hayi ifocus eminingi kakhulu eMathebeleni South esiyibonayo esuke ebanjeneni elibusayo le.
Lo-ke uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda eGwanda Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eGwanda. Ngolwesibili kukhangelelwe ukuqala uhlelo lokubhalisa amagama abavoti ngobuningi kulandela ukuza elizweni kwemitshina ye-BVR. Selokhu lwaqala lolu hlelo bekubhalisa abantu abalutshwana ngelanga ngoba imitshina ibingamakhulu amane kuphela kodwa sekuze eminye njalo efika phose inkulungwane ezintathu. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya saqala ngokumbuza ukuthi kambe bazaya ngobunengini abantu.
Ngiyibona ngathi mina ukukhuluma ukwenza uzwi weZimbabwe isiphangiphanga abalaso lesifiso abalaso abantu bakhanya befuna sirukubhalisa. Ngibona ngathi nxa iqhiphenja imitshina lena ingaba khona emawadini silila awuzwi weZimbabwe ngoba kwakhathesi kusezimisele ukuthi kakube le voters roll entsha ukwenzela ukuthi bavote bakhiphe umbuso lo obuqile obuhlwangu bawukhiphe.
Kodwa sesike sezwa ingxaki eziningi ezibalisa isiphala sokugcina konke lokhu ababe bekuthethe abakuthi ngesilungu yiseva kungekho khona lokhu sokule mbuzo abantu sebebuza ukuthi akusoze kubangele na ukuthi kube lokuqilibezela.
Right, abantu bangaze beqhuka ukuthi benxa wokwagicwa lishoka wazibona ishoka selingathi phakamya uyabusithe iqondo wena. Indaba yamaseva nxa umama uMakhara weqinise sithi amaseva alungiswa yi-UNDP yona la maseva esasiwasebenza ku-Cobalt. Ngisacabanga mina nxa kuyimitshina yakhona eyayise-Cobalt umtshina vele ohamba kahle nje elongezi likwanisa ukuthi ibile abantu ababona abakwanisa ukungena bagcina imitshina yakhona bebona ukuthi iy'nombori zakhona zibha yibe sasikwenze phela e-Cobalt. Mina ngokwami ngangilala phakathi endlini yakhona labantu bezala uPF labanye be-M D C T sikhangele imitshina yakhona. So singasebenzisa i-system yakhona nale sibe silunguza imitshinini wakhona angikhole i-voters roll yakhona ukuthi ibuzi bayibhidize bayiphamante kungaba zima.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Izulu lisewule kuyona le iviki endaweni eziningi zelizwe. Endulo izulu lakuqala imbolisa amahlanga yayingathathwa njengokuqala kokulima. Kodwa lezi nsuku ngenxa yokuguquka kwamkhathi izulu lingathonta nje kancane kuba lihle likhale. Sixoxe lengcwethi ecubungula izokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ngokumbuza ukuthi sesifikile na isikhathi sokulima.
Hayi izulu angithi yazo ukuthi njengabalimi sithalisolwa. Lingaze libuye nini lingaze belinengi. Nxa likhona kuyabongeka kodwa kulabo abafuna ukulima into esingabaxwayisa ukuthi izulu elibuya kathesi liqonde ukuthi libasize ukubolisa amahlanga njalo lokuthi umhlabathi uthambe wenzela ukuthi laba abalezinto zokusebenza bangahle baqala ukuthi balime bese belinda izulu elizayo ngabo November December kube yilone lokuhlanyela. Lele lakathesi njengelokusiza ukuthi libolise amahlanga njalo lokuthi abantu beqalise ukulima bephendula umhlaba.
Ikhona yini inhlanyelo kumele idingwe ngabalimi ngesikhathi sokuqala esingathi thina isikhathi sokuphela komnyaka singakafiki ukwenzela ukuthi bathole isivuno?
Into ekhona Chris ukuthi umlimi o-serious ngendaba zokulima izulu nxa selisewule ngalindlela liyamkhumbuza ukuthi ngalesi sikhathi fanele ukuthi nga inhlanyelo useyithengile njalo abo fertilizer lani nxa bengakabi khona kobo farmers corp useba odile ngoba ngesikhathi wonke umuntu esephume sebopha inkabi ngabo November December iyabe isidura inhlanyelo and izabe isisilela futhi. So laba abalimi abathanda ukuzilungiselela yisona lesi sikhathi sokuthi baqala ukuthenga inhlanyelo labo fertilize ukwenzela ukuthi izulu lithi selifika seliqinisa lapha yonke into ayidingayo umuntu abeselayo.
Hello ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula izokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela
lwamshweshwe
lamlela nampa bafobembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhla sixoxa ngokufuywa kwembuzi. Silomqondisi wenhlanganiso iye Shalom Trust umnumzana Angliston Spanda. Inhlanganiso le iphathisa abalimi ngolwazi kanye langemali yokufuya imbuzi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Spanda.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Akusichazisele ngohlelo lwenu lolu.
Uhlelo lolu lwaqala ngomnyaka ka-2013. Inyama yembuzi iyafunakala kakhulu emazweni amaningi anjengabo-Middle East, amazwe anjengabo-Saudi Arabia namazwe anjalo. So esikwenzayo kuthiwa yikudevelopha esithi i-supply side capacity esifundisa khona abalimi ukuthi banelise ukufuya imbuzi, zanelise ukufika kuzinga elithiwa yi-international standard ngendlela efunwa yingumsambo wesithengisela khona imbuzi. Basibafundisi nje kuphela, sibafundisa isafunde sibabuleke izimali ngemva kokubafundisa futhi nokuthi imali ibanjwa njani.
Liluqhubela ngapho uhlelo lolo?
Okwamanje seliqhubela koBulawayo, sikhangele ukuthi sehle siyefika endaweni ezinjengaboGwanda, uBaitbridge, kanti njalo sikhangele ukuthi sizaqhubeka sehlela kubomasingo nakwezindawo ngoba luhlelo lelizwe lonke.
Umlimi alubana lithe la mfundisa labona ukuthi hhayi uyabamba mpela selalo ulwazi, sedinga imali limboleka malini?
Kuya ngokuthi umuntu yena ufuna engakanani bese sibonisana ukuthi anganelisa yena ukuyibhadala noma anganelisi. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi umuntu kaqalise ngemali encane, angangiqalisi ibhizinisi ngesikweledi esikhulu.
Esikhathini esiningi isibanda imbuzi abantu bayibona nje njengesitshebo ngesikhathi sekhisimusi ikakhulu. Sebefike kuzingalelana na elokuthi bayikhangele njengesifuyo esingakulethela inzuzo.
Yikho kanye esikwenzayo abantu abaningi lamanje bebekhuluma ezifundweni esizenzayo ukuthi mina bembona ngembuzi into nje esithebo sekhisimusi, bengingananzeleli ukuthi yimali. So esikwenzayo siyabathatha sibahambise kumaplaza abelungu esinabo abangani bethu esisebenza nabo kulolu hlelo abasincedisayo abanjengabo-Chris Grant, abanjengabo-Grills. Sebabonisa abalini bakithi abansundu ukuthi uyanelisa ukwenza imali eningi kakhulu ngembuzi engeke ibe ningi ubhode umuntu wenkomo, ngoba kangithi mina umuntu amithole lenkomo uma lingazalwa namhlanje lizalwe lembuzi la izalwe namhlanje, ithole lenkomo uma uzoke lithengisa ngemva kweminyaka emithathu imbuzi yabe isizele yaphinda, ngoba imbuzi izala kabili ngomnyaka. Kwesinye isikhathi uma uyigcina kahle izala amaphahla kumbe ama-triplets. Uzathola ukuthi khathesi kulembuzi eke yathengiswa e-Harare Showgrounds inkomo eyi-1 nge-$2,300 futhi uma uyithenga ngale South Africa impongo yathenga impongo ngama-R40,000.
Ukhuluma ngempongo, impongo iyadliwa yini Spanda kumbe abantu bayabethengela amazinyane?
Hayi, impongo ligolide Nkomo. Uma isikhumpongo esikhuluma ngazo sikhuluma ngempongo esithi zina ngama-pedigree ezokuthi zitshintshe umhlobo womlimi esibayeni. So siyaletha impongo ezithiwa ngamabhuwa ukuze iimbuzi zakho ozifuyayo zikunike imali, zikhule masinya zikunike imali engcono. So ke impongo kini kangimani le mpongo yebhuwa kumbe eKalahari kangiyidli, ngizaze ngiyithengise emva kwesikhathi eside ngoba yiyo ezaba ngubaba lapho esibayeni idabule umhlobo omutsha wembuzi ezingcono ezizanginikeza imali engcono. Kanti ke kodwa impongo iyadliwa, impongo yenyama, impongo yemali.
Impongo iyanuka Spanda, idliwa njani? Uqala ngapi? Kudliwa intondolo ma?
Impongo abantu uma ukwazi ukuyibulala impongo inyama yakhona uma ukwazi ukuyibulala uyayibulala nje inganuki. Inkinga yokuthi abantu abakwazi ukuthi ibulawa njani bayayekela isikhathi beyibulala phana ezichamele inyama yakhona ibisinuka. Thina sikhulele emakhaya sizisiza impongo siyidla inyama yakhona inganuki, kusiya ngokuthi uyakwazi yini ukuyibulala.
Hayi, lami ngikhulele emakhaya kodwa besingazidla impongo. Kodwa hayi, siyabonga baba uSpanda, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, siyabonga. siyabonga Nkomo sithemba ukuthi abalaleli ikakhulu abemhlukulweni wakithi emathebeleleni bazeza ngokuningi kulolu hlelo ngoba sikhangela ukuba labalimi abangu-1000 abazaye besinikeza imbuzi ezingu-30 ngemva kwe-3 months ukuze sihambise imbuzi ezingu-30,000 kwemakethe every 3 months sithuthukiseleni ilizwe lakithi selelokhu esikhala ngama-bond note
eyodwa lithengisa malini
sizarana into ethiwa yi-online goat auction so kasila prize sebe siyangokuthi ufuna imbuzi bazizimisele bona ukuthi bathenge ngemalini qalisela ngeminimum price $3.70 per kg
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeshalom trust umnumzana Angliston Spanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungami linkomo
Hayi sibongile ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le People's Democratic Party iPDP umnumzana Edwin Dlovu ngodaba lokubunjwa kwamakomiti awumanyano weMDC Alliance kobulawayo Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Siyabonga mfowethu, siyabonga kakhulu.
Ya, ungasitshela ngendaba yamakomiti la abunjiweyo ukuthi kuhamba njani?
Ye, iMDC Alliance kobulawayo province ihlale phansi ke ngolwesibili kwavunyelwana ukuthi akwenziwe amakomiti njengoba sesikhangeleyo ukuthi ukhetho soluseduze. Amakomiti ke azagoqela ke mobilizing le organizing le information and publicity lawo ma committee ke agoqela ke amabandla wonke akhona ke ku MDC Alliance azabesebenzelana ndawonye hlangene wakhethwa ke abantu abazasebenza ke bekuyena lawo ma committee ke goqela amabandla wonke nalawa ku alliance sikhangele kakhulu ke ukuthi abe mobilizing kube yibo ke abazabe bechasisa kwenzakalayo inhlelo ezikhona eze alliance kulungiselelwa ke ukhetho bese sithi abe information sikhangelele ukuthi labo kube yibo abakhipha imibiko yonke ngokwenzakala ke ku-alliance kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe bathole ithemba ukuthi ke abezombangazwe bayahlangana basebenzelana ndawonye ukuthi kukhetho oluzayo ke iZANU-PF ingabi lamathuba ke okuriga idliwe ke iphume ke embusweni kungene ke i-alliance
manje udaba oluke lwakhathaza olwezikhundla ukubana ngapi amabandla azancintisa izigaba ziphi seluphelile yini lolu daba selaluqeda
lolu daba lokuthi amaconstituents ngubani iliphi ibandla ke liza contesta kazange kube ludaba oluhluphayo udaba obeluhlupha ngolwabantu ke ababelembono ethineyo ukuthi alliance bathi abayifuni ufuna ukuzimela bodwa izinto ezihlupha lokho kwamasithi hayi kakulahlupho lokho nje kuqhubekela phambili kulungiswa kukhulunyiswana ukuthi leli bandla liza contesta lapho lapha into ehlophiyo amabandla avumelana ngoba linto sikhanzelela ukuthi sitheka isiyo yethu ngabantwana beZimbabwe abahluphekayo abafuna ukuthi iZANU-PF iphume embusweni yikho-ke asilandawa-ke kangako ukuthi ibandla leli lizathola amasithi amangaki kakuqakathekanga kwamanje
kahle kahle khona kuzasebenza njani ukuthi nxa asithi linqobile njenge-alliance amalunga azakhethwa njani esingathi thina amalunga edale labaphathintambo okhabhinethi lokunye okunjalo kuzakhethwa njani
kuzakhethwa proportionally to amasithi ke ichibandla elizabe linayo yindlela yokuqala leyo indlela yesibili ikukhangela icapacity yomuntu ukuthi kambe lo muntu uzenelisa yini lowo msebenzi kodwa kuzenziwa kukhulunyiswana
ama principal kumbe ngithi abakhokheli bamabandla na lawo ayisikhombisa ke akhona ke ku MDC Alliance kuza kokukhulunyiswana ukhangela ukambe lo angalethani kuhulumende lo angalethani bese kufakwa ke ngokunjalo njalo kukhangelelwa ke ukuthi ke lo muntu unqobile yini njalo ngoba ke kaphe sikudingakala ke ukuthi umuntu abe lelunga leparlamenti angabe ke umphathi ndambo lokho ke hayi sikubona ngani into ezasebenzeka endabakho ngoba abantu bangabuthe bekhathele ngombuthi wezano PF bathi abasawufuni yikho ke sivumelene ukuthi hayi sesisebenzelana kahle kodwa ukuthi likhokhelwa ngubani lo menjani sihlanganeni sibambe sincedisa abantu bezimbabwe
ungavalelisa abalaleli
balaleli lihlale kahle kodwa ke ngithanda ukulithembisa ukuthi njengamabandla aphikisa ezimbabwe sifuna ukuthi 2018 singene sibambene izanu p f iphume embusweni njalo linanzeleli abangazama ukuthi kabafuni ke i-alliance abafuni ukusebenza labanye ikunanzelela ukuthi ngabantu abazabe besebenza lebandla lezanu p f yikho ke hhayi siyalithembisa siyakwazi ukuthi selikhathele ngombuso wezanu sizancedisana ke ngokuthi sibambane lathi amabandla aphikisayo siyabonga
hhayi lathi siyabonga Hello ke bekungumnumzana Edwin Dlovu umsekeli wesikhulumeli sebandla le People's Democratic Party iPDP ebesiqoqela ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz
okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika sithandekile mhlanga
yanamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga namuhla sicubungula udaba lokuswelakala kwemali lokuthi luphatha njani abathengisa ezitaladini sixoxa lo nkosikazi Debra Mukasa isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association siyakwamukela kuhlelo
yebo Uhlupho lwemali sesikhathazele kakhulu solubisele njalo ibhizinisi zethu phansi ngoba siyananzelela ukuthi abantu babala la mali emabhenki kakula mali sokusebenza yona i-plastic money lokhu kuswayipha lama-ecopash so i-customer ingabuya ifuna ukuthenga singayiyenzela i-ecopash umbeniswayiphi thina kuba nzima kithi ukuthi sibambe leyo cash yokuthi sigcine siyahoda so kuluhlupho kakhulu kithi
manje nxa umuntu ebuye layo imali ye-plastic leyo liyenza njani
umuntu uyabuya efuna ukuthenga sisi ele plastic money yakhe efuna ukuswayipha ele card maybe sithi ngele SBZ ele Steward Bank elangaphi thina njengabathengisi kasilayo le mthina yokuthi bemiyenelise ukuswayipha so ngolunye uhlupho olukhona kakhulu olucina lisenza ama-customer esibalekile kube sokuthi laba bama-ecopash siyabe sizasebenzisa amafoni ethu umuntu eyihlulele imali efonini yami kodwa ngiza kwehluleka njalo futhi nokuthi ngiyikhuphe leyo mali yokuthi ngiyigcine ngiseyawoda ufinde ukuthi imali yona leyo sizagcina maybe ngingena kubo-chopisi ngithenga kuphela i-grocery and ngingela la mali enzayiphiwa ezandleni othiwa i-cash bank
ngezinye indlela lapho eliwoda khona abathathi imali le yabo i-ecopash le plastic
kodwa khona kabathathi ngoba siyananzelela njalo futhi ukuthi imali yethu anje sisasebenzisa ibhondi so nxa ngingaba layo efonini yami kuyibhondi noma ngaze ngichapha ilizwe ngiye e-South Africa kumbe ngiye eBotswana imali leyo vele kayisebenzi ngingathatha futhi ukuthi siwode khonapha koBulawayo kumbe neHarare sisebenzisa ama-ecopash ezinye izitolo ziyala vele zithi ngoba singasebenzisi ama ipokesi kumbe nikuswa ipoko nokubona kabayenelisa ukuthi nabo bewoda emazweni akhathani nayo yona le yarisiswa ipiweyi.
Uwodwa liyana esefonini liyayimukela ikhokheshi.
Umuntu engafaka efonini yami angilahlupho layo, ngiyayithatha ngiyayamukela, kodwa kuzaba nzima ukuthi ngiwode ngayo. Kule iviki kuphele i-network yangkhona ilokhu isiwa, okuthi yathatha about 2 to 3 hours lokhu sesidolo zama ukuthi ukheshe kumbeni uthenge ngayo.
Bakhona abalokhu bethenga ngemali njalo baningi okunganani?
Abathenga ngemali bazishekanyana nje bayabalwa, ayisibo bantu abaningi kakhulu. Njalo labona laba ababethenga ngemali yangkhona inxeba bebethenga ngebhondi uze futhi esekhala into yakuyithengisa ngokuthi maybe uyithengisa kumbene nge-$20 umbene nge-$2 uzeke umuntu ekhala ethi ngile dollar le dollar 50 eyinye i-50 zenzi ngokuthi ngikade sutshoko. Amabhizinisi yethu ayawa sizu ngoba vele imali leyi kayisekho mlandi kithi, kasiyithandi vele. Njalo siyakhuthaza ngawo uhulumende uyakubona ekulungisise iphenduke imali ezayeza esigodisa sonke ukuthi senelise ukuthi siyibambe njalo ize khona ibe available kuma-market.
Angabe khona yini amacebo okuthi nikhulumisane lohulumende ngalolu daba?
Njenge-BZTA sike sazama ukuthi sikhulumisane naye ubaba uMankunja esaqalisa ukubisa ibhondi lakhe. Kodwa kwehlula ngoba vele kazange siphendule lokuthi ufuna ukusibona njenge-informal sector. So kuba nzima vele ukuthi singaqondana laye njani, sikhulumisane laye. Noma sizama nje ukuthi sibhalele noma ngama-petitions, noma sizama ukuthi sibhale ngani, uhulumende wethu vele ukhanya kasiboni kasinaki. Sesizamile sikele ukuba lama-platforms athize esingathi siyambiza ukuthi ebuye kuncedisana lathi ukuthi esimbonise ukuthi leyo mali ayifakayo le plastic money leyekhona kunje thina bamabhizinisi kakuthi ihambeli kuhle kodwa hhayi kakuphumeleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Debra Mokasa, isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lobusuku obuhle.
Hati bra tieni nayo mukomboni Christi vene baska baska Fury Kanya halipo pamamba.
This would then sensibility in the mirror chakanaka, but breast in my hips in the funga putting girosy, you don't know who you're a nice skin color, carry Latin complexion. Una fake a pin from top to bottom. Love your non depa in a deeper than ocean. Love here in no Buddha for television.
Ndiwe Amake Junior ingoma ka Chris G featuring Toddler isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kulungiselelwa umhlangano weNational Conference webandla lezano PFA Gwanda okusanda kwenziwa umcimbi wokunanza uzalwa kukamongameli Mgabe kulelo dolobho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngo Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.